Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kuze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesibili mhlaka 27 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kulomsekeli weZANU PF osekhweze isicelo enkantolo ye High Court esithi owake waba yisiphathamandla saleli bandla uMnumzana Sevia Kasukuwere kumele avinje ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi azancintisa kukhetho elimele uwona esazi ukuthi kayisiwo akhethiweyo. Kumele ayecitshise amagama awo kungakedluli usuku lwanamuhla nxa engafuni ukungena enkingeni. Sile ngxoxo lomunye wabantu laba yena othi kakawutholi umbiko we-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomsekeli webandla leZANU PF osekhweze udaba e-High Court ecela ukuthi linkantolo ivimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla uMnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoba esithi ibizo lakhe alikho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Inkundla yeZim Life ibika ukuba uMamangala uMnumzana Lovedale Mangwana oligqwetha ufuna uKasukuwere aliswe ukuncintisa ngoba esithi uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months ephandle kwelizwe khona athi kumemuka ilungelo lokuphatheka kukhetho ngokomthetho we-Electoral Act. Kodwa igqwetha likaKasukuwere lithi imizamo le kayisoze iphumelele. UKasukuwere uhlala kwele South Africa lapho afohle wabalekela khona ngesikhathi yamabutho egenqula uhulumende kaMui uRobert Mugabe ngo-2017. Kodwa useke waphenduka elizweni wamiswa enkantolo esetheswa amacala kepha wafunyanwa emsulwa. UKasukuwere ungomunye wabantu abalitshumi lanye 11 ababhalisele ukuncintisa kukhetho lukamongameli abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU PF lo mkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Ibandla leZANU PF likhanya lizama ngazo zonke indlela ukumvimba nanku leziphathamandla zalo zithi uzabotshwa engavele elugxobe eZimbabwe ngoba elamacala ameleleyo awadala ngesikhathi engumphathintambo kuhulumende kaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Tifa Dube olwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe.
Kuyisimanga lokhu babuNkomo ukuthi sibona uMnumzana okaSukuwere sekukhona amacala asevuselelwa kathesi kukanti ngaphambilini kungakafiki lesi sikhathi sokhetho. Kwaba khona isikhathi kaSukuwere lapho esambona khona efika elizweni amahlandla amaningi esiza elizweni ezodingisisa ukuthi nxa engabe lecala akajeziswe noma nxa lecala aletheswayo ofuna ukuthi abekwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa ke lawo macala ayewetheswa ngaleso sikhathi sabona esesulwa noma ngisithi was acquitted ngesikhiwa ukuthi akasela macala usengumuntu okhululekileyo ukuthi sengabuya eZimbabwe aphinde ahambe lapho afuna khona santando njengaso zonke isizalwane seZimbabwe. Ngibona ngathi kufanele ukuthi nxa sesikhuluma ngejustice wonke umuntu oseZimbabwe kufanele ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi avote noma umuntu ofisa ukuvotelwa iloba yisiphi isikhundla akanikezwe ithuba ngendlela yena abekhethe ngayo ukuthi ufuna ufuna ukuthi athole ukuvotelwa engibona ukuthi ukasukwele la njenge citizen eZimbabwe ngibona kufanele ukuthi ithuba leli alifisa ukuthi alithole elizweni lakhe angasoze alipractice kwelinye ilizwe njengoba even noma engaye South Africa asoze alithole lelo thuba kodwa lelo thuba ulithola elizweni lakhe lokuzalwa elizwe leZimbabwe angibona ukuthi kufanele ukuthi ngabe ka thesis isikhathi sokuthi ngabe sekugijinyiswa amakhodi ukuthi ayevinjwa ukuthi ukasukwele angangeneleli kulokho afisayo ukuthi akungenelele nxa sikhuluma ngokuncintisa ukuthi abe ngumongameli
bakhanya beqhuqa kangaka abantu bezano ukasukwele umbona elo sekelo yini olungabaphazamisa kukhetho
ngendlela osekuvuke umbhejezana ngayo ngokudongeka kwamanzi ezizibeni sepolitiki elizweni leZimbabwe ngenxa yokumemezela kwakasukwere ukuthi yena osefuna ukuthi angenele ekhethweni ngibona ukuthi kukhona okukhulu abakubonayo ukuthi kungase kwenzeke ukuthi aphazamise kakhulu kulolu khetho ngoba umnumzana omnankagwa ukhangelele ukuthi abuyele njalo athole imajority aphinde abuyele njalo abe ngumongameli welizwe kodwa-ke ukasukwere ngenxa yokuthi baya zana bona kusuka ngezikhathi zabo besasekuzala ubonke ngesikhathi sikamgabe bayazelana ama weaknesses yabo so ngibona ngathi ukasukwere bambona engumuntu ongaphazamisa kakhulu ukuthi ungagcina ukuhamba ngendlela bona abafuna ukuthi kuhambe ngayo ngenxa yokuthi uyazi yena ukuthi lapho okuyikho okufanele ukuthi abambe khona lokhu noma ngendlela futhi ayenze ngayo izinto yikho bayakwazi ukuthi ule capability ukuthi zikhona izinto angazenza ezingaphazamisa ukuqhuba kwabo ukuthi bathole imajority yokuvota ukuthi ukasukwere ngawuwina umbuso obumongameli angiboni kusenzakala khona lokho kodwa-ke ngibona ngathi ukungenelela kukasukwere kuza kwenza ukuthi kube lesixa esikhulu kakhulu esiza divider ama-voters kuzalu p f ngoba abaningi bazagcina sebewela kukasukwere
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kazulu futhi ulandela ezombusaswe sixoxela ekwelebhilithane ibandla le-Triple C lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa e-nomination court ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo elimele kodwa wona esazi mhlophe ukuthi kayisiwo akhethwe ngabantu kumele ayecitshisa amagama awo usuku lwanamuhla lungakedluli nxa engafuni ukubotshwa abantu laba bangamashumi amane lanye 41 ukubhalisa kwabo phezu kwalabo ababhaliswe libandla labo kutsho ukuthi endaweni lezi kulamalunga e-Triple C amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo efuna isikhundla esifanayo kundawo inye ngayinye okutsho okuyinto esike yadala ukuthi ibandla lezanu PF linqobe kalula lapho okuke kwaba lesimo esifanayo kukhetho olwedluleyo isikhulumeli se-Triple C unkosazana Fadzai Mayere ubethe abasolwa ngamagama wabaxwayisa ukuthi bayecitshisa amagama abo kungakedlula amahola ngamashumi amabili lane 24 hours kusukela izolo ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamalunga ephalamende bangamashumi amabili kuthi ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamakhansila bona bangamashumi amabili lanye 21 uMayere uthi babikela iZimbabwe Electoral Commission kodwa ayikathathi amanyathelo futhi uthi bamangala lasemapholiseni i-Triple C ithi abantu laba basetshenziswa liqembu elisekela ibandla lezanu PF elibikwa likhokhelwa ngama-CIO elefaz ngenjongo yokwehlukanisa amavoti e-Triple C ukuze kunqobe izanu PF kodwa abefaz bayakulandula lokhu sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
senze ukuthiwa yi-preliminary ngesikhiwa ukuqala utshela umuntu ukuthi sesiza kubopha asithandanga ukuqala phezulu sabapha 24 hours kunyizwa abanye sebefuna ukuya withdrawa asikabi lamabizo athile thina siqale satshela iZek ngeconfusion le abayiyekela bebhalisa abantu ngeparty yethu lesimbuli yethu iZek ithule ngoba iZek yona ithi uma kulokunye esingakuvumelani lakho senza inspection nge-second day bathi bona lo mthetho kuzathoniswa yi-electoral court yikho ke sesibaphile i-24 hours le mapholiseni sesifikile sabapha amabizo yikho ke i-24 hours ithe ngxenye yomuntu uzakuzwa umnembeza ehambe eyezikhupha ngoba licala elikhulu elingamthatha 2 years esejeli lokupanishwa isuspension 5 years engavunyelwa ukuvota nje lokwenza enye into eyama-election. Yikho ke lokho esibaxwayisa abantu bethu ukuthi thina asifuni ukulwa lama-citizens. Ubutsotsi ababenzayo ngenxa yokuthi babezwanana lezigulamkhuba zemanye amabandla lamanye ama-institution efuna ukuthi basidivide amavoti.
Kungadlula i-24 hours leyo belokhe bengacitshisanga amabizo abo lizathatha manyathelo bani?
Bangayekela ukulalela isikhalazo sethu lesicelo sethu ukuthi bahambe ukuthiwa i-voluntary withdrawal bazabotshwa ngamapholisa ngoba yiwo umthetho ozaba khona. Bangabotshwa ke sebeyizibotshwa the accused sokuzasuka kuye ku-electoral court ngoba sinobufakazi ukuthi isimbuli yethu ikhanda lika-advocate Chamisa elethu kayisiyo photocopy original igloss njalo lama-signatories yethu wonke elizweni lonke sebesayinile phambi komthetho batshengisa isignature zabo lezana ngezabantu abafojayo ngesikhiwa. Sibuye okunye ukuthi ukuphuza kwethu hachi sasile strategy sesaba ukuthi bafuna ukuthusela abantu babona ke ukuthi sesibavalele sibavalele ngaphandle labo befuna ukusidiliza kakhulu laba abahamba lefazi basebethenga abanye abantu abangazange babe nama candidate ama candidate asayinelwa ngama designated officers lokho benza ngabomo befuna ukuphazamisa uzulu yikho ke balomnyama omkhulu kungani ingidi elunyiweyo ngaphiyatsha ngoba bazachiya abantwana babo besiyahlala ejeli baphinde basuspendwe for 5 years thina sithi mahlabe zulu ipolitics kayifanelanga isiphe inzondo sifanele senze ipolitics kuhle labe izigulamkhuba ngabantu abalabantwana amanye ngama-professionals batsheyengana bezama ukuthi asoze sikubambe njengoba sesikubambile njalo siyabonga inhloli zethu le-intelligence zethu ukuthi zahle zakubona ukuthi kulamasela abantu abangalunganga ngalokho siyabaxwayisa ukuthi if 24 hours ingakakwani abahambe baye withdraw bazasala bale reputation lebizo hayi kuba ngama-convicted person sebekhulile.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lomunye okuthiwa ileli bandla ugila imikhuba obhalisele ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wephumula edalele parlamente umnumzana Albert Mhlanga.
Engingakutho yikuthi abazange belitho futhi ngiyidithrowe into enginanzeleleyo ukuthi babeke i-adjeti yayo. So njengoba i-process sasizenza for a long time kungaso-process eyodwa angeke mphendule ngoba mna abangangitsheli lokho engubala kumidiya ibhajeti yasifundisa ukuthi isebekwa kumidiya but iyiphendule khona yibo abayiphendulayo ngakuyikuthi ngabantu abaqoqela ezi-persons hayi lapho bengizabaphendula futhi into zeparty kazihlaswa e-public i-process esiyenzayo siyiparty futhi kuthiwa internal process.
Ibizo lakho lisemphakathini wonke umuntu uyalibona, kuthiwa akumelanga ube lapho khona, njalo lawe nxa uzibona ukuthi libabili limeliphumula lelibandla linye uthini?
Usuza ngeza ngikhulume kabanzi kodwa vele ama-forms wona lana ama-nomination forms safila sonke ehofisini, wonke umuntu uyakwazi, singu-2 saba ngu-3 ngu-4 safila sonke. So iparty kasasazisanga ukuthi abaphuma lapho i-constituency ukuthi hami kuze kusuke ngalelo langa sowabeke ehofisini engathina ngiwabona ku-nomination form.
Ibandla lithemba ukuthi la uzabona wona lwana umbiko eliwethu le.
Akambelani bandla selemaveli ngasiseli moyeni shuwa kambe lama-ofisi sikhona pha sishona siseduzane sibonana sithole sisonke ku-training sisonke sazelwe ngasiseli moyeni.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga othi uzancintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edale lephalamende emele ibandla le-CCC. Lanxa nje leli bandla lisithi ugila imikhuba ngoba ayisuye okhethwe ngabasekeli bebandla. Selikubonile na okusemaphephandabeni? I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshayele ihlombe iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni we-cricket elama Chevrons ngemva kokubhaxabula iqembu leMelika ngama-runs angu-304 eHarare izolo. Umdlalo lo ngowama-group stages owe-World Cup qualifiers. I-News Day yona ithi umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi umumo okhona elizweni awulungelanga ukhetho olukhululekileyo futhi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyisehluleki. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7 injani? Studio 7 kulabo baba bayi-2 abakhulumayo lapha. Ngingajoni ngitho baba bayi-2. Ulofikile Mbalula lo Gawule. Sicela behloniphe. Njengombalula yena kahloniphe to the last. Ubona sibulawa kangaka eSouth Africa kusenzwa yonke inyakanyaka phezu kwabantu beZimbabwe. Ayokhuluma ukuthi uMnangagwa usenze ngcono. Umbalula kahloniphe. Uhlulekile yena ezakhe izikhundla lapha eSouth Africa. Behamba bemkhupha lapha lalapha. Kateza kusazakala ukuthi uyini. Akahloniphe sibulumbalula. Babhizi lokho befaka amapolisa abagcwele ejubheka amapolisa amanye awusakwazi ukuthi lipolisa kumbe ngulokhu uze ngumantshingelane awusakwazi ngumuntu yazingela inyamazana kumbe kuyini. Bafakele ama-foreigners ukuthi abantu babamba ama-foreigners but uthi eZimbabwe kuright uMnangagwa uyalungisa. Umbalula kahloniphe. Nalowo Gawulelo ukhuluma ngempi ye-Ukraine le-Russia into efika izolo uthi yeyo isiZimbabwe angabo sijwayela kubi uGawule. Kakhuluma into azaziyo. Kunini iZimbabwe ihlupheke sehlule ukuvusa ikhanda? Kunini sibamba ama-trillion iphephe eliyi-1 elingathengi i-chapise esitolo? Lamanje sokubuyele futhi uthi iZimbabwe iyalunga ilungane. UGawule angabo sijwayela kubi la. Angasijwayeli kubi sibili lo baba lo.
Basakazi nani balaleli be-Studio 7 ngifela ukuqinisa lo khuluma wasejabhiwa elupane eGhana. Waze waphosisa uGawule badlwabha, waze waphosisa akusimangalayo ukuphosisa straight mayengathi yena i-corona yaphazamisa umnotho waseZimbabwe, i-Ukraine iphazamise umnotho weZimbabwe. Ngoba le corona ne-Ukraine into zayizulu wena Mnangagwa nalo uGawule wakho, into zayizulu le i-corona ne-Ukraine ongathi ziphazamise umnotho weZimbabwe. Umnotho weZimbabwe kade waphazamise umnotho weZimbabwe kade nawudla nawukade nawuguquluza gawula nawufaka emapoketinini lithi umnotho weZimbabwe uphazabiswe yi-corona ne-Ukraine akubheke South Africa kunjani. I-South Africa noma izinto zintengantenga kodwa ingcono kakhulu kuneZimbabwe. IZimbabwe phela lapho akuseyilizwe sokuyi-desert lina eseliguquluze umnotho wakhona lawufaka emapoketinini nadla nazifakele emapoketinini uthi abantu sebekhweza izinto wona gawula ngoba abantu nezitolo eziyi-100 bamabesho abantu becholojo bantu nezitolo eziyi-100 ezakho izitolo wena abantu batshaja njani zitshiphile kunezinye izitolo yini khona lapho echolojo.
Sabingelele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Sibingelela abalaleli bomsakazo. Kuyadanisa kakhulu ukuzwa ama-leaders e-Africa ecekela phansi amaZimbabwean. Ngikhuluma phezu kwenkulumo engizwe ikhulunywa nguMinister of South Africa uFikile Mbalula ukuthi uthi abantu be-opposition akumelanga bephikisizane ngoba sebe izichashalala ze-America. Okundumaza kakhulu ukuthi uMbalula uyalubona usizo olukhona la eSouth Africa ngamaZimbabwean. Ahlukunyezwa i-government yakhe laye futhi. Mbalula nalo amaZimbabwean amanyala 10 ezisebenza khona la eSouth Africa amaphepha amele kitshwe i-government yakhe bayehluleka ukubalungisela amaphepha. Umuntu angasebenza 5 years elizweni engalacala kumele citizenship but i-government yakhe nalo Mbalula onguyothi ochamisa bayizicashalala ze-America kumele bayekele izame ibuse wehlulekile ukuhamba ngomthetho enikeza amaZimbabwe ifanelo zabo ezama-ID kumbe nje iphemithi ukuthi bakhululeke. Bababopha every day bebachisela ngamathaya bebafomele ama-operation dudu lama-Afrika yeZimbabwe this Zimbabwe that engathi babona usizo luseZimbabwe. End of the day bajika futhi bona bathi izanu PF ayibusa idogi iziphuma impondo. So bachaza ukuthi amaZimbabwe kumele ashonephi. Umbuzo nje ukuthi ngabe kuyenza ukuthi umbalo lephendula amaZimbabwe ukuthi ufuna amaZimbabweni ahlukunyezwe izanu ukuze kube nini ngoba labo beyi-ANC behluleli wakhusela amaZimbabweni.
Sayibona Studio 7 njani lo wonke basakazi. Mina ngubulawayo funa ukukhuluma ngombalula. Umbalula sicela kahloniphe eZimbabwe, sicela sihloniphe. Ufuna khonoko ukuthi abantu abelokuthisa abantu bethu ngamathaya, yikho abakujabulela abantu beSouth Africa ukuthi abantu bethu babefaka amathaya bethisa bethele ipetro bethisa ukuthi basilungisele ilizwe labafuni bafuna sibe sithiswa abantu bethu bebhebha khona beSouth Africa. Umbalula sicela sihloniphe nxa yesizwa amazwana.
Salbonan, Studio 7, njani? Ngiyacela, shuwa sesirojwe kakhulu, ngilo president omnangapha into oyikhuluma, angeke yafa, yenzakala. Siyacela shuwa mna angikhulumayo ngapha endaweni yeSouth Africa. So ngicela bonke abavoti esikhona kule ndawo yeSouth Africa, asambeni siyevota. Njalo sifotele elinye iphathi le ekachamisa. Ngiyacela kakhulu ukuthi ningakwa simkhupheni sike sifake uchamisa sibone ukuthi yena uzasiphathelani ngoba sesihluphekile kakhulu. Mina ekhaya khona ngale ngisuke endaweni yasenkaya kwa-12 kunzima kakhulu. Kukhle ngazalwa amanzi sikhamba vele ama-kilometers amakhulu kakhulu. Kuke sicela izibhorane, sicela izibhorane ayiziyabuya. So kuze kunanamhlanje kuke esidubeka ngamanzi. Sesithwele nzima kwakithi, sesithwele nzima kakhulu. Kamizi lakhona mpukoli kunzima, hlezi vele sihlupheka singama-foreigner sihluphe. So sicela ukuthi asambeni siyakhupha lowo muntu akade ekhuluma esithi obusayo sokukhanya ukuthi uzawu ade phomba ukukhuluma nje ade phomba ukwenza into engayisiyo vele engasoze yafa yayenza bani nangoko uyaphuma noma kutheni kulolu khetho lolo nyaka. Ngiyabona
Studio 7 amagumba manomhlaba asiphileni bantu benkosi. Hhayi ngihlala edabeni. Mina ngikhathazwa ngamazwi kwaMbalula. Uma nayo yena esihlaleli kahle eSouth Africa, thina abahlali beZimbabwe sithwele nzima kangaka. Ukubona njani ukuphila kwethu ngapha enezeneli embuluza nje? Izane sithwele senzima kangaka yena embuluza kangaka. Ufuna sike abantu behlale bezigcila zeSouth Africa khona ngale. Yiko okujabulelayo ukuthi ungangena enye iqembu lizatshintsha isimo. Abantu laba balamaplazi ngapha eZimbabwe ngapha, yikho befuna kuhlale kunje kusihlupheka. asiyahluphe kamani kodwa umuntu njengombaluleko womana kanjani khuluma nje umuntu obona obo abadliwunga abaphila komunye umhlaba phela umuntu odliwunga u sebesilaye khona apho ephila komunye umhlene ephile komunye umhlaba ungasiwo lwesikiwo umuntu angakuyenzeni sikwaye siwubonayo thina bahlali bakhona.
Bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho mlaleli kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owesilisa owadubula wabulala abantu abahlanu nyakenye endaweni yokunathela eColorado Springs ugwetshwe udilikajele izolo ngemva kokuvuma amacala akhe. Anderson Lee Aldridge uvume njalo amacala okuzama ukubulala abantu abangamashumi amanela sithupha 46. Kanye lamanye amabili awukuhlasela abantu abathize efuqwa yinzondo okulicala elisukela ekuthini indawo ayihlaselayo le kwakuyi-night club egcwala abantu abayizitabane. Izihlobo zalabo ababulawayo ziphiwe ithuba lokukhuluma enkantolo zachaza umsolwa njengenunu kodwa ukhona omunye othe uyamxolela. Kubike i-Associated Press, ngo-2016 kulomunye futhi umsola owahlasela i-night club yezitabane eFlorida ngompopo wabulala abantu abangamashumi phose amahlanu 49. Sixoxele umnumzana Tim Moringayi olandela ezombusazwe elilunga le-CCC eMelika.
Sibone ufana lo egwetshwa nge-life sentence after life sentence ngendaba zakhe zona lezi ezokulala abantu be-LGBTQ lapha. Siyakwazi ukuthi vele abantu abanjalo le yindaba ye-Colorado kwakulomunye wababulalayo in-Orlando. So sibona ngathi sokuyi-trend nje ukuthi ma umuntu ezonda abantu lezi nto abaziyenzayo ungamthatha into yangkhona ezandleni zakhe and then abulala abantu. Akumelanga kube njalo ngoba siyakwazi ukuthi lapha eMelika kuyavunyezwa khonokho ukuba uziyenzela izinto zakho and akula lokukhetha lokuthi hayi laba bazabotshwa basoze bebotshwe ngoba bayenze izinto ezinje.
Udaba lwemibhobho luyahlupha eMelika lwehlukanisa abantu ama-Republicans ale ama-Democrats ale kavumelana ukuthi kumele lulungisiswe njani ukuze kuqedwe ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho lokhu. Ubona lungalungisiswa njani?
Indaba yemibhobho le isihluphile eMelika ngoba kathesi sesibona amagovernor lawo sebesithi akusadingwa ukuthi ube le-license or i-training ekuthi ube lo mbhobho. Ungakwanisa ukuye zihambe uyozithengela ngakuthiwa uthenga isinkwa ngoba bathi ama-Republican it's a Second Amendment thing. But into emangalisayo is siyabona ilizwe elinjenge-Switzerland umuntu wonke eSwitzerland uphuma lo mbhobho after their service elokhuzeni ku-army. Into yangkhona is different ngoba lapha siyakwazi ukuthi abantu abangazake baye in a disciplined area or ukufundiswa ukusebenzisa umbhobho wangkhona lokuthi bakhangele ukuthi ingqondo zabo aguli or bale mental state enjani. Yikho kuyenza ukuthi amazwe anjenge-Switzerland ancedakale kungabi laba mass shootings lapha eAmerica noma ule problem engathiwa mental or ongezwa kuhle akulandaba khonokho imali yakho phambili you can go uzithengele umbhobho. So ama mass shootings angathiwa hayi azaqhubeka phambili ngoba kathesi siyabona ama states amaningi governed ngama Republican governments sebekhipha noma ama restrictions ayekhona kudala ngoba kudala babe yenza i background check bekhangele ukuthi ufanele kumele ube lombopho yini or no. And impopho yangkhona basebenzisa impopho esetshenziswa ezimpini. Ikho okungantwa kuyaphambanisana labo lama Democrats. Ngoba ama Democrats athi ayi umpopho kumele uthengiswe, but kumele babe le impopho engantwa imincane engabulala abantu abaningi enjengale eyenza ama shootings. So ukuthi indaba le izaphela njani, mina I think the best thing is ukuthi abantu bahambe for mental training, bahambe futhi kuma gun regulated firearms control, bayefundiswa konke lokho ukuthi hayi umbhobho awukwanisi ukudlala nawo, and you need to be very careful.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe njalo lilunga lebandla le-CCC. Kwanele mthwakazi olivalelisayo. Nguntungamilinkomo, asidibaneni njalo kwezekuseni kusasa. Itshone kuhle.